Embikweni abawethule namhlanje abezesini bathe isikhundla lesi siqhakathekile kakhulu ngakho ke akumelanga sibe ngesingela muntu kuze kube manje lona ukhetho solusondele kangaka ingcwethe ehlaziya ngezinhlala kahle kaZulu umnumzana Sineke Sibanda uthe ukhetho lolonyaka luqhakatheke kakhulu kuZulu wakuleli njalo ikomishini yezeki kumele ibone ukuqhakatheka kwalo ngokubeka umuntu esikhundleni lesi ngokuphangisa
ngokuqhakatheka kwesikhundla sikaNdunankulu i-government yethu kayiselaso isikhathi sokuba ilokhu ivikana lakho sokumele ukuthi khona ngabe iyaphangisa yenze ngoba leyo futhi yinto esemthethweni according to electoral act section 9 iyabeka ukuthi khona kufuze umuntu lo abekwe isikhathi sesekhona ukwenzela ukuthi khona enelise ukubona ukuthi izinto zihamba kuhle njalo ukuthi ukhetho luzayo enelise ukuthi alulungiselele ukuthi luphathwe kuhle ngendlela eqondileyo.
Omunye ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi ukuba khona kuka Chief Elections Officer kuzanceda inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe azaphatheka kulolu khetho ukuze bakhe ubudlelwane laye njalo kungaze kwaba khona ukukhalaza ngokuqilwa.
Kuyinto eqakathekileyo ukuthi njengoba lonyaka siza kuya kukhetho ikakhulu inyanga kaNcwabakazi ingakapheli kubalulekile ukuthi uChief Elections Officer akhethwe ngokukhawuleza ukwenzela ukuthi inhlanganiso ezilobudlelwano mayelana ngezokhetho inhlanganiso ezizimele zodwa kumbe ama-political parties lawo ahle aqale ukuba mazi bayakhe ubudlelwane lalomuntu kungabikho into yokuthi kulabantu abajunyiweyo ukuthi sokulomuntu onje ofisini thina singamazi singakasebenzelani laye lowo muntu engakwazi ukuthi kusetshenzelana njani. Kuqakathekile ukuthi zekhi ikwenze lokhu ngokukhawulela.
Omunye njalo ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Pascal Madiri usole kakhulu ukuba madolonzima kwezekhi esithi kutshengisa ukungazinikeli kukahulumende ukuqhuba ukhetho olulohlonzi.
Khanya inhlanganiso yenzeka ezimiselanga nje ayikho serious xa sesikhangela indaba zokhetho ngoba singeza khuluma ukuthi sokusele inyanga eziyi-5 ukuthi siye kukhetho kodwa awukabi nomaqhuzu obona ngezokhetho enhlanganeni yezekhi. Sombona ngani ukuthi lokhu abakwenzayo lokhu kutshengisela ukuthi vele abakho serious njalo ukuqhutshwa kokhetho kwangikhona kuze kube kungani kunzima ngoba umuntu ozakhethwa sohlele inyanga lezi eziyi-5 ambone ukuthi umsebenzi wakhe uzayenza ekwazi ukuthi kumele ayenzeni njengoba kukhanya vele ukuthi isikhathi sesisele vele sesincane.
IZESI inhlanganiso yokulondolozwa kwamalungelo kaZulu igxile ekukhuthazeni lokuhlolisisa ukuqhutshwa kuhle kokhetho olukhululekileyo njalo olunohlonzi lwaphezulu. Linkuthazo yokubeka kukaNdunankulu wokhetho ivela ngemva kokuba okade ekulesi sikhundla setheka senelisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba ukhetho lwalonyaka luzaba ngolukhululekileyo njalo luzahlolwa ngabavela emazweni wonke okwehlukene lalokho okwenzakala minyaka yonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.